Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lakho. So besigantu uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likaMeya waleli dolobho omutsha, uMnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili. Yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo ngominister, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla leZANU-PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesa iRoma safika sachaywa chaywa kakhulu sibili kuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula abe sengitshela umuntu wanjalo hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vela ka testo kibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kamunge ukuphithizela ikhanselini yedolobho leVictoria Falls izolo lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye 11 phakathi kwezilichumi lane 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho uMnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA uMnumzana Trimondolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele uMnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lo uMnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lakho. So besigantu uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esifefekta ukuthi engabuye ngumforeign uza xosha abantu abalocal ezeMeya iCouncil, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ufuna Meya unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unokhetwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvo zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora uMnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnomzana yebhethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yacho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu ukuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe la ngkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe imposed khona so labo yikho behlele bezilungiselela so bezahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le triple C ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukujengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UColtard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze le nhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulance angamachumi amathathu 30 kodwa kwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipala adlalise imali emthengela imota khona kule ndingeko zikaZulu eziphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, ngakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe, ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle, edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke. Abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiyaphambili. Njoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi. Ngakho ke amazwi lawo abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lo masipala wakhe?
Zinengi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lalamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke. Ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le entsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe ukuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela icouncil singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo mbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyele ukuthi balulungisise udolo njalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcineke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, hayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibuliso lubhagile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivoti umbusiswa ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivoti sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo kukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo. Sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda onguchairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awesiyezi uthiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxotshwe esipholiseni dale emuva le ngenxa yizenzo zabo abazenzayo. Wahamba wabathatha bathatha imoto akasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole moto bathatha imoto yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola itshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda la ililunga lezanu PF amadoda lade nisebenza la ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhukwena lo osekelana lebandla le-CCC yahamba labo wabafikisa eRoma. Mabefika eRoma bafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa. Wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu ku-inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabavezeleyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibili olumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njoba nabona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njoba nayiba sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
ukansela Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye yimi uLavethi Ncube yimi engatshayayo enjayiweyo njaye i-CCC umlingo babuya bazasithatha ngolwesine basisemapholiseni basitshayisa khona ngale ngingenzanga lutho mina besibangisa ukuthi yena basitshela ukuthi siqeda ukuvota vele linyile lina sifuna ukuliswayipha lakanye sembonile sebenziswa yiphile sebendimazile. Bangitshisa la maphilisi ami okuginya, ndilele ngazange nginye amaphilisi okugula. Ngize ngabuya lo umfazi wami uzowabuya la ekuseni. Lokudla zangasile salala sinjalo.
Umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezano PF. Siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi latshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-CCC.
Mina ngubheka uZulu Sibanda engikhulumayo. Babuya amapolisa evela e-CS ebuye lo mlingwa we-CCC. Bathe befika eKhalapana bafika bangibopha bahamba lami labe siyesikolo labe sasiya khona ngale. Bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini wakhe babuya laye sabotshwa sahamba saye eRoma emapholiseni. Kwakungumlingwa lo maqhuzu lo gwindi lo mpofu. Abantu bona yibo basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo. Sife ukuthi lapha thina sasihamba sikhampenela uHiladi lo nyebera ukuthi ngoba yithi sasikheduwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi. So lapha into esiyade siyiliso la khona yikho sathathwa ke saye Roma safika sachaywa chaywa kakhulu sibili okuzwayo ukuthi mina ngizubuhlungu njengami ngiyagula. Ngabe sengitshela umuntu wanjalo ukuthi hayi mina ngizubuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi silokhu ibuhlungu kakhulu. Besichaya besibuthi savota yini. So yinto eyasuka yami yangafethwa inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu. Yase sinyagula, ngiyahamba but kodwa ngiyagula vele ngizubuhlungu enkabeni. So amapolisa ayahlanda bona abantu bakhona unqoza babethwele babe lengqamu. Amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangikhona bayabuyile amapolisa angikhona. And then into emangitshela umpolisa wangikhona lo izolo ngimfonela wathi nakakungeni lokho akasebenzi into ezinezi zokufonelayo nakalandisikhathi sobuntu ogulayo.
Lo ke bekungumnumzana bekuZulu Sibanda ilunga lebandla lezano PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla le-CCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula.
Hachi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni idlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze bachaye umuntu abasoze bachaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost kobulawayo zisele ziseminyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi thina siyaphila. Mina into engiyibona le ehanjelwe nangakwa emhlanganweni we-United Nations. Umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma vele into elesisindo. So kakhuluma into elesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga ndodlama lwenzakaleli zwenda kithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele kabe umbulali ngoba nxa bebona bengabhela laba be-United Nations ngama last year or early this year yapromisa abantu wathi uzabhadala izikoloto ezatshiya zenziwe ngumgabe babuyele ku-Commonwealth behluleka wangaphumela egcikeni waqamba amanga uthi uthi amazwe wonke la azamlalela esithina ngumuntu wamanga. Thina into esiyifuna nje umnangagwa sisamfuna embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje axekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe lokho ushontshe senza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adedele abanye siwatshontsha kwakwana wadla imali usuthu le mali manje usafuna nokunye kuloke bulalilizwa abantu behlupheke ezima abantwana behlupheke ezikolo ayikhona mani hayi sizobuhlula abantwana sesizivuliwe izikolo kufuneka izikolo fi imali yakhona siyayithatha ngathi baxosha abantwana ezikolo amatisha afundisa afo laba ngibasola amatisha abarayithi kakhulu urhulumente ngehlele kanyaba ngokhuluma ngosifanda ngole busana
kustudio 7 kustudio 7 njani abasakazi labalaleli abahle ye lokhu sikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnankako wawina kumbe waluza umnankako kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotele izana njalo basesebaningi abantu abayithandayo izana so ukuthi sikhale sithi thina ye kwarikho ye kwacha kwacima kunzima ngoba kathi kuma ukuthi kayivotelwanye izana ama-MP amangake athathayo so abantu basayifuna izanu futhi kakhulu babesemakhaya bayithanda izana so abantu abaningi abakomplainayo konapho kustudio 7 uma ungananzelelwa ngabantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambiyo ukuyavota kodwa babeloku bekomplainayo bengaphandle khona so hayi bantu bakithi vele kusezabanzima lapha abantu basezahlupheka njalo lina bantu bakithi elifike emakhaya lapha liqhatsha abantu nanzelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanikeza imisebenzi kwafana ekhaya ngabantu abavotela izanu abathatha izanu ngoba bona bayajabula bayakwazi na lizaphuma liye ngaphandle kwelizwe liyedinga imisebenzi libuye libaqhatshe mina vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezanu angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakhele indlu kumba ngigibhelile emasimini ngoba kuthiwa mina kangikho zegodi aloku angeke ngingcono ngizenzele ngoba abantu laba bayajabula laba basisebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithina siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje lapha mina engimangalisa abantu bakithi khathesi sebekhala bathi ngendlala langani ngizibuza ukuthi bona baloya yini izanu ukuhlala bevotela izanu xa sekudlula amavoti bayakhala xa begijima izanu ibarobhi ibanika ukudla ibanani bayahlanya kuthole sebehlanya singasabantu ukuthi bahlanyelani sekudlula amavoti dala bekhohlwa umnankagwa ngabo khathesi bayakhala kula kudla kulani and for sure bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzanu ngenhliziyo zabo khathi baloya kwini kuzanu ababona inhlupheko esibhekane layo sure abantu bakithi ntoakindawo izilima kakhulu abayekele ukukhala bethi bayalamba kuthinithini emadebeni bavotela izanu wonke emadebeni esouth le bavotela izanu ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyelane into zokuhlala sikhala singazeziza phumani kuzanu liphume kuklala liphume kuzanu anaona kathi sabantu bakobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphumi bakhiphile izanu phakathi kwabo so lani makhakhiphanini izanu liphume kuzanu kathi lalo wambani banokhu lihlala ligijimela izanu kuphela ligijimela izanu kuphela likhala ngangendlala awu kathi lizilima yini alifundanga yini phumanini kuzanu bantu bakithi libona ukuthi impilo iyangaphi umnanga kuza linceda ngani akasoza afale incede emadebeni loba ngaze lifise lenze nakudla lizahlala lokho lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphini lihlupheka nje kuphela lizadla iphitsha kamnangagwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
angiyamangala ukuthi kathina lezanu yakho nalo president wakho nalo bavotelwe ngubani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphi ilizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sipoti indawo zonke lezemakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emhlanganweni akulamuntu akade efuna vele ukuthi umnankagwa abuyele abuse abangupresident abantu bese beqhathile ngaye vele ungene ku-social media akulamuntu even oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kujibe lotshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresident upresident ofake ifezi kuyamangaza lokho lazino ezizinja kathi ziqhonkothe loke ziba ngumsindo ogawule labo-witness dube akula nto bazayithola lapho akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi ngumasengo okhuluma lapho kobulawayo ephumule emadokini
sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanu p f bonke ingani kuthiwa bona ma kuthiwa yanini kurayithi bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lo tshintsho la ingani kuthiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kugrawundi ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungisa amathawuni abarayithi
Studio 7 sabona Studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila bengithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lweZimbabwe osomthetho iZANU-P F njengoba sihluphekiswa iZANU-P F kanje eyalika embusweni laloba idliwe sithi ukhetho aluphindwa kube lokhetho olutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakele lesi simenemene esimenemene abasenzileyo beZANU-P F sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho luphinde kathi lathi nje sisemathebelele saziwe njengabantu lesibonakale njengabantu.
Siyabonga hlabe Zulu, siyabonga iplatform esiyinikiweyo nokudana kakhulu. Cabinet eyabikwa ngumdala ubaba umongameli idimu nalokho icabinet yefamily. Ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asombuso wefamily, umbuso ohlanganisela abantu umphakathi. Ngakho abantu okumele bamele umphakathi abantu abakhethwe ngumphakathi, abantu abakhethwe ngabantu, hhayi ifemili. Asifuni usabhukuthi kodwa sifuna abantu abazosimela ephalamende ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu. Kodwa ambona ukuthi ma uhulumeni engowefemili kungaba khona lowo mcabango. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elemelika likhuthaza umbuso wentando kazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kazulu emazweni achiyeneyo omhlaba agoqela izwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi elisele minyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenze le ndawonye.
Authoritarianism is on the march. Inequalities are growing.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni achiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezichiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye uqhutshelwa edolobheni le-New York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington. NginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls, abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha uMnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.